Udubo lokusilela kwemali elizweni selufike kusibanga esikude kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya othi amabhanga awasekupha amadola emelika ukuze awabele uZulu Makhaza kodwa kuzaphiwa osomabhizimusi kuphela. UMangudya utshele intatheli izindaba ukuthi abaningi sebesenza ibhizimusi lokuthatha amadola emelika emabhanga bawathengise emkambo wensitha osekubangele ukuthi idola lisilele emabhanga. Ngalokho, uMangudya uthe ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank selizamisa ukupha amabhanga amadola la. Usomabhizimusi wakobulawa umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amanye amabhanga asesipha abantu imali yohlobo lwama-bond notes awamatshe angamasenti alitshumi ukuze uZulu athole imali.
Imali ilokhe isanda ukuhlupha, ukuhlupha kwemali lokhe kuqhubeka kusiya phambili ngoba kathesi ulakho ukuthi lanxa ungasanikwanga lawo ma-bond note asakhulumi nge-US ngoba vele abanye sesakhohlwa ngayo, ayitholakali njalo ama-bond lawo kasatholakali. Bese sikwazi ukuthi siyanikwa ama-coins kumbe ama-dollar kumbe ama-50 cents, kule viki imbone sokunikwa ama-10 cents. Into esimangalise kakhulu ukuthi pho nxa unikwa leyo $50 ingama-10 cents uzayisebenzisa njani? Umumo wemali ulokhu uqhubeka uhlupha. Kube sokusidanisa upresident wayethena nge-100 days kuyabe sokuphelile, kodwa kanti uthi nge-100 days liyabe selithola ama-coins nje emabhenki. Okutshengisa nje ukuthi hhayi ayekutsho wayesitsho into ephendulelekileyo engayisiyo leyo ayeyitsho yena. Kodwa into engimangalisayo, upresident wangena eChegutu eshopu ethenga ama-chips njengobona ukuthi kutsho ukuthi ngumuntu okhohliwe nje ukuthi ama-usa kasasetshenzi, wabhadala nge-$20 wangaceli i-change, okutshengisa ukuthi yena lapho athenga khona vele ulokhu ecabanga ukuthi kulama-usa. Kutsho ukuthi yena esikhwameni sayo uthole lama-usa, kodwa impilo kaZulu nje kutsho ukuthi kayazi nje lokuthi kunjani.
Ukusilela kwemali emaphandleni kuphinde kabili ngoba kwesinye isikhathi umuntu lanxa ele mali efonini amagagasi i-network iyabe ingekho. Isakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya uchazisele iStudio 7 ngodubo lokusilela kwemali emaphandleni.
Hayi, imali yakheshi brwami iqiniso lihle kayibonakali, isibhono sentwala sibili, imali kayitholakali. Imali lanxa ule mali, imali yangikhona iba sefonini, iyakheshi sibili ayayitholakali. Xa la uthe wathengisa okungumsida wakho omunye wakunika idola kumbe i-$2 uyakwanisa ukusebenzisa that yakheshi, but if nxa ungela iyakheshi uyare using ikhokheshi yona le yiyo yathenga ngayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lilakho ukusungula imali yesizwe ngemva kokhetho nxa ibandla lakhe linganqoba. Kodwa uMhlanga uthi lezi yizithembiso nje zikamongameli Mnangagwa ezokuthi athole usekelo kukhetho. Ibandla eliphikisayo ele-MDCT,
abantu sebethwele nzima ngoba imali njengoba kade siyitshintsha kubosiphatheleni, nabosiphatheleni isibashotela. Sokusiba kanzima sibili ukuthi lanxa uthe waba lama-bond note lawo uthole ama-usa khona estreetini, kukhanya nje imali isitholakala kumbe lenze kwethu ungani kusabhata trade kuthi hhayi lami eZimbabwe ngizakwenzela lokhu, lawe khona ngapho khona lami ngisupplya ngalokhu ibhadale ngaleyo ndlela. Kodwa ukusebenzisa nje imali hhayi kakusekho, kukhanya nje labo kade bayakubona ngoba ubezwa bekhuluma kumakhungakhunga bathi sebebisela iZimbabwean dollars, bakhangelele ukuthi bangawina bazayibisela iZimbabwean dollars ngoba kuyakhanya ukuthi hhayi i-usa isiba yehlule.
Ibandla eliphikisayo ele-MDCT lithi linganqoba kukhetho lizathi kusetshenziswe idola leMelika kuphela, lihle lisuse ama-bond notes ngoba engasebenzi phandle kwelizwe. Lokhu kuzenziwa andubana kuqiniswe umnotho welizwe ukuze kube le mali yelizwe. Ngimele iStudio 7, igama nguChris Gande.